Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngupraxitis Jeremiah sithi mavuko kini lonke endabeni zethu lamhlanje.
Hi, Morgan Richard Sangrai. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe. So help me God.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008 handizvo zvakaita tikawina vakaramba nokuta transfer power. Kana zvizvo zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda, handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo.
Taura vatungamiri, all the political parties, that even we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti ingirichi, worovanawo wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Umkokeli weMDCT akasekho. Umoyi ufele kwesinye isibhedlela kwele South Africa, umnumzana Morgan Tsvangirai. Inkokeli yeMDCT ithi izahlangana ngabo 8 lamhlanje ekuseni labemuli ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo omngcwabo omkhokheli walelo bandla. Isizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zethule ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli webandla leMovement for Democratic Change umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke umongameli Jacob Zuma kweleSouth Africa useze wachiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminenginengi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla obana ehle esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT seliveze ukudana okukhulu ngokulahlekelwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai, yena obhubhele esibhedlela kwele South Africa izolo. Utsvangirai udliwe umkhuhlane wemvukuzane esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu 65. Inkokheli yeMDCT ithi izahlangana ngabo 8 lamhlanje ekuseni labemuli ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo omngcwabo. Ngakwelinye icele umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Simon Khaya Moyo ubike ukubana uhulumende weZimbabwe laye uzahlala umhlangano ukubona ukuthi yikuphi angancedisa ngakho kule imfa. Njalo isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sesilaye ukuba sincedise ngakho konke okufunakalayo ukubana isidumbu sikamoyi sisiwe ekhaya. Isikhulumele seMDCT umnumzana Obed Gudu utshelela umsakazo endabeni ngolimi lwesiShona ukuthi bazabuthana emzini kamoyi njengebandla kanye lemuli bahlaziye amalungiselelo esililo lokuthi isidumbu sibuya nini njalo njani. UZulu uthi uzawaziswa ngokuthi umngcwabo uzahamba njani. Untungamile Inkomo oweStudio 7 wenelise ukuxoxa lomgcini silalo weMDCT umnumzana Love Momoyo ochaze umufi njengomuntu olesibindi njalo lenhliziyo enhle.
Simadolo mzima njengebandla kulokho okwenzakaleyo labalandeli bonke nje abalandela ibandla lethu ngalokho okusehlileyo ukudlula kwamongameli wethu uPresident Tsvangirai. Njengoba uZulu bevele kwazi ukuthi umongameli wethu besele sikhathi lokho elishana lomkhuhlane wemvukuzane lo kade sela jona eselizweni leSouth Africa, kuwenzakele namhlanje ukuthi usuke wadlula wathathwa inkosi. Silusizi ngalokho kumuli kababa uTsvangirai, silusizi ngalokho kuzihlobo zonke ezako uTsvangirai kanye nalaba abasebenze naye eduzane ngokudlula kwayo.
Lingamchaza njengomuntu obenjani? Siyazi lisebenze laye okwesikhathi eside kakhulu.
Umongameli umufi ebe umuntu okatele inhliziyo ende elokubekezela kakhulu nxa esebenza labantu njalo belo ebe umuntu okatele othando abalandeli bakhe ebe umuntu ade ehlanganisa abantu nxa kulobunzima kungumuntu okade ebutha abantu abehlukeneyo yikho esingamkhumbula ngakho kakhulu ukuthi nxa sikhathi sonke besithi nxa iphathi ilohlupho uyenelisa ukuthi ebuye lamacebo lempendulo ukuthi uhlupho solubambe njani. So engakutsho bengumuntu ohlala ehleka, engumuntu ongelasikhwili lo muntu, engumuntu isikhathi sonke nje ade ekhulumisa iqiniso njengoba leli qiniso.
Siyazi baba Moyo uchiya ibandla lisebunzimeni obukhulu kulokulwisana, kulokudonselana, kulamaxuku abantu belwela isikhundla sakhe. Abalandeli bebandla bangaba bezibuza ukuthi sokuyikuhamba kwalolalo yini ibandla njengoba lisesimeni esinje, kuyini elingakutshela abalandeli bebandla?
Ngithanda ukuthi kubalandeli bebandla le-MDC ukuthi njengoba ngikhulumile ukuthi sisebenzela kweminyaka eminingi sisukusela ekubumbeni ibandla leli, kutsho ukuthi laba abaseleyo kukhona lathi esakufundayo kuye ukuthi ibandla lihlanganiswa njani, lilungiswa njani. Ikakhulu iwofisi yami umsebenzi wayo isikhathi sonke iminyaka yonke ukuthi sizame ukuletha abantu ndawonye bekhulumisane umlotha nxa kulabantu abalwayo. Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi sivele besesiqalisile indlela yokuthi abantu laba kade bengazwani belwisa ukuthi bethole isikhundla esibanjwe ngupresident uMufi. Bese siqalisile ukuthi kuqale ukuthi kube lo ukukhulumiswana, njalo sikhuluma nje kusasa i-National Council izabe ihlezi ikhangelele ukuthi udaba lolu lulungiswa njani. So kubalandele engakutsho ukuthi ambona usokungaba kuyikudilika kwebandla. Engikubonayo ukuthi zikhona inkokheli lizalungiswa ibandla ngendlela esivelele sihlala silungisa ngayo nxa kube kwabo lo hlupho kumhlanganiso. Lethemba ukuthi sizavumelana silungise siye phambili. Uhambo lude lapho siyakhona besingakasiphuthi, yikho ke lethemba ukuthi sonke sizabamba leyo ndlela ukuthi siphuthise uhambo ukuze abantwana beZimbabwe bonke bebe lenhlalo enhle bethole ukukhululeka okugcweleyo elizweni lakithi.
Umnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje umqondisi wenhlanganiso yamakholwa esiKristu, i-Christian Alliance, umnumzana Useni Sibanda, yena uchaze uTsvangirai njengomuntu obelesithunzi esikuzinga linye. Lo moyo umnumzana Joshua Mqabo Nkomo.
Kulusizi kakhulu. Ubaba uTsvangirai ngumuntu inhliziyo yakhe eyayigcwele ekusizeni abantu lesizwe seZimbabwe. Abaningi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi abantu bonke besesaba, wama emele amalungelo oluntu. Sasebenza sonke kakhulu ku-Save Zimbabwe campaign, okwakuyinhlanganiso eyayihlanganisa ama-church labantu abenhlanganiso abazimele zodwa be-civic society. Abaningi siyakhumbula ukuthi wazimisela ukutshaywa waze waphoswa wabulawa, emela iqiniso njalo emela ilungelo loluntu. Njalo ngumuntu owayelenhliziyo engafuni ukuthi abantu bahlukuluzwe kumbe abantu bashe ngenxa yakhe. Siyakhumbula ukuthi wayewinile ngo-2008, wayala ukuthi kube lempi, wayala ukuthi abantu bebulawe beqhubekele phambili lokhu behlukuluzwe. Yikho wagcine wavuma ukuthi kube lo hulumende uhulumende wawuhlanganisa amabandla ayehlukeneyo. Ngakho ngendlela engimbona ngayo umile laye esimangeni esingathi siphosa sifana esinjengabantu abanjengaboJoshua Nkomo, ukuthi yena wayengumuntu lo lenhliziyo ebeka abanye abantu phambili kulokuthi azibeke yena.
Siyazi bayalila bayakhala abantu abaningi imuli yakhe, abantu beZimbabwe jikelele ekade bemsekela njalo bembona njengeqhawe. Kuyini ongabaduduza ngakho njengomfundisi?
mina ngikuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe labasekeli bakhe ubaba uMorgan Tsvangirai bebekwazi ukuthi kuso sonke isikhathi uNkulunkulu khona, akula sikhathi esingathi uNkulunkulu kasekho. Ikanti ngikhumbula kwabaseRoma 8:28 uPaul esithi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abakuKristu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu phakathi kobuhlungu bethu, phakathi kokulahlekelwa kwabo, phakathi kokulahlekelwa isizwe seZimbabwe, kulobuhle kodwa uNkulunkulu abulungisayo obuzaphuma. Sibubone sonke simangala ukuthi hawu kanti into uNkulunkulu adezele ilungisa. Ngiyakholwa njalo ukuba umoya engcwele uyoduduza inhliziyo zabantu bonke.
Kuyini ozamkhumbula ngakho njengoba uSibanda?
Mina ubaba uTsvangirai ngikhumbula kakhulu ngelanga lika-March 11, 2007. Ngafona ekuseni ngimdinga ukuthi ngisithi hayi baba Tsvangirai, buyani ngapha kulo mthandazo ohlanganisa amabandla labo bonke abantu abehlukeneyo. Ekuqaliseni ngathola umkakhe lo sowasithiyayo la uSusan, nguyani kubaba uTsvangirai. Ubaba uTsvangirai wathi hayi mina ngifundisi ngizimisele namuhla ukuthi kwenzakala ongabe kusenzakala, ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi amapholisa ayezimba imigwaqo yonke kungahambeki. Kodwa ngenxa yokuthi nasase siqalisile ukuthi siyeqalisa umthandazo, wahle wazimisela ukuthi njengoba lina selihambile asoze mina ngihlale ngingikhaya. Abanye amadoda esephumile, wabe phuma-ke ekwazi ukuthi lelo langa wayengadutshulwa afe, kwakungayenzakala kumbe kuyini. Siyakwazi ukuthi okwenzakala ukuthi wachaya, walinyazwa kakhulu, baphosa bamdabula ikhanda. Kodwa wayezimisele, wahamba ezimisele, umuntu wayenesibindi kakhulu njalo ezimisele ukumela into ayekholwa kiyo.
Mnumzana Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yamakholwa esiKristu, iChristian Alliance, lapho-ke ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eWoBulawayo. Lokhu sisedabeni lunye lwemfa kaMnumzana Morgan Tsvangirai. Isizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa sezethule ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli webandla leMovement for Democratic Change, uMnumzana Morgan Tsvangirai. Umoyi ubhubhe izolo ntambama kwesinye isibhedlela laseJohannesburg kweleSouth Africa, lapho kade selatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Udaba lwemfa yomkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai selutshe usizi lokudabuka okukhulu kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Isiphalamandla se-MDCT kwele-South Africa oke waba njalo umgcini sihlalo waleli bandla, uMnumzana Austin Moyo, uthi umuyi ngomunye wabantu bakuqala eZimbabwe ukumelana lombuso walowa engumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngendlela eyaletha ithemba lombuso okhululekileyo kuye wonke uZulu weZimbabwe.
Sidabuke kakhulu ngokuthola lezi ndaba zokushona komongameli wethu uMorgan Tsvangirai. Sithi dudu kumndeni kaTsvangirai abalale ngenxeba. Unikezele ngempilo yakhe, wawina ama-election atshontshwa, usiyele inselela enkulu kakhulu kabi.
Ngakwelinye icele umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabuto Mabhena uthi usebenzela umoyi kakhulu ngesikhathi ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi. Uthi uMnumzana Tsvangirai yindoda emadodeni ebisithi nxa isithi akuyo phambili kutholakale kuyiyo ekhokhela phambili, hatshi kulandela emuva.
Yindoda ebilesibindi ebizimisele, yindoda esihloniphayo ngendlela ezimisele ngayo ukuthi ilethe idemokrasi elizweni lakithi. Sithemba ukuthi ukufa kwakhe kuzahlanganisa labo akade sasebenza labo ku-MDC Alliance.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe, uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi lo manje khona amaphutha awenzayo okaTsvangirai njengomuntu wonke, iZimbabwe kayisuka imkhohlwe ngendima ayidlalayo ekulweleni abalungela abantu okuzikhethela ibandla lezombusazwe abalifunayo lenkokheli abasifunayo.
Silahlekile, lahlekelwa ngalodwa, silahlekelwe siyisizwe. Sikhangelele ukuthi la mhlawumbe engavotelwa lo nyaka ake phathe sibuntu, uzaphatha njani abantu njengoba esele minyaka engaka eku-opposition. Sizwe silahlekile, opposition ilahlekile. Sididudu nje emdenini wakuTsvangirai, dudu kubo bonke abantu.
iningi lithi lizamkhumbula kakhulu ngobuciko abukhombisayo ngesikhathi sikahulumende omanyano okwavuselela umnotho kwapha ithemba kwabaningi. UTsvangirai ubhubhe sele minyaka engamachumi ayisithupha. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Isigodlo someli weLebhilithane lesomeli weMelika eZimbabwe zonke zethule amazwi enduduzo emuleni kaTsvangirai lakuZulu jikelele sisithi lazo zikhala ndawonye labantu beZimbabwe. Isigodlo someli weMelika sichaze uTsvangirai njengomuntu osebenze gadalala emizameni yokuletha umbuso okhululekileyo lokuthula elizweni. Kuthi ke ummeli waseBhilithane eHarare unkosikazi Katriona Ling yena uthe ukutshona kukaTsvangirai kutshiye ilizwe leZimbabwe lembeswe liyezi elimnyama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwezombusazwe eZimbabwe umnumzana Morgan Tsvangirai owake waba yinhloko kahulumende umhulumende womanyano usekhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wabikela uZulu ukubana ulo mkhuhlane lo ngonhlangula womnyaka ka-2016. Kasenelisanga ukufeza isifiso sakhe sokukhokhela ilizwe eleZimbabwe. Intethele zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
Umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wadutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTsvangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephutshe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kamnumzana Tsvangirai Jibwe Tsvangirai lonkosikazi Lydia Zwayibhaw Tsvangirai. UTsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokhela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tsvangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wako waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-SCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba ngumholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuzo kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces.
In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe pre and post Zimbabwe.
Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhe libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla leMDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo loba nje ebengaphathekanga emzimbeni.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba yinkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla leMDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale leparlamente ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale leparlamente phose angamajumi ayisithupha 57, kwathi ke elezanu PF lathola amajumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla lezanu PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. UTsvangirai wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Lokhu kwavela sobala emthethwandaba ukuthi wayekubunjelwa libandla elibusayo elase limesaba kwezembusazwe. Wayetshengise isifiso sokuncidisa kukhetho lokudinga umongameli. Esenqotshwe nguMugabe ngomnyaka ka-2002, uTsvangirai wabotshwa ethunisiswa kaningi amacala anjengokuthi wayeyibangela ukuba kube lobudlwangudlwangu elizweni kanye lokufuna ukugenqula umongameli Robert Mugabe. Delwa ngomnyaka ka-2004. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uTsvangirai wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTsvangirai wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasosha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo kwabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. UTsvangirai waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTsvangirai lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo.
We in the MDC have resolved that we will no longer participate in this violent, illegitimate sham of an election process. The courageous people of Zimbabwe, of this country, and the people of the MDC have done everything humanly and democratically possible to deliver a new Zimbabwe under a new government.
Waphendlwa indlela yokubumba uhulumende womanyano we-Global Political Agreement okwakuphehlwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community yekhokhelwa ngaleso sikhathi wayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UTsvangirai watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Wafungiswa ukuba umkhokheli kahulumende weZimbabwe ngonhlolanja ngomnyaka ka-2009. Kungakabi izinyanga ezintathu esengumkhokheli kahulumende, uTsvangirai wajiwa umkakhe unkosikazi Susan Tsvangirai wabhubha engozini yomgwaqo ehamba laye. Basebele minyaka engamajumi amathathu bejadile. Phakathi kweminyaka emihlanu kubunjwe uhulumende womanyano, uTsvangirai lebandla lakhe babukwa kakhulu ngokuthuthukisa ezomnotho kwele Zimbabwe, kodwa bachothozwa ngokwehluleka ukulungisa ezokhetho. Loba nje uTsvangirai wayekhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2013, waphinda njalo wanqotshwa nguMugabe wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula kancane amajumi ayisithupha ekhulwini 61%. UTsvangirai wenelisa ukuthola amavoti ayisilinganiso sokungamajumi amathathu lane ekhulwini 34% kukhetho okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo nguhulumende kaMugabe. Kodwa-ke ezinye ingcwethi zombusazo zathi lwaqhutshwa ngemfanelo ukhetho lolu. UTsvangirai wahambisa udaba lolu emthethwandaba kodwa wacina elususa njalo esithi usahlolisisa indlela ezijeneyo zokululungisa. Ngaphandle kokudumelana leZANU-PF kwezombusazwe, uTsvangirai wehluleka ukuhlalisana kahle lamanye amalunga akhe okwenza ukuthi amanye abumbe amanye amacele ebandla le-MDC. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTsvangirai lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTsvangirai watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer, wahle wabikela uZulu. Ngenxa yendlela ayeselatshwa ngayo, uTsvangirai wakhuthazwa ukuthi achiye isikhundla sakhe ngoba bethi angeke enelise ukumelana lezombusazwe lokukhankasela ukhetho. UTsvangirai wabambelela ezimisele ukuphutsha labantu kukhetho. Ubetshade lo nkosikazi Elizabeth Macheka Tsvangirai. Wathi esefelwe ngumkakhe waveza ungaziphathi kwezesifazana. bekubikwa ukuthi ubengena lapha aphume lapha. Lokhu kudanise abantu abaningi kwele Zimbabwe lakwamanye amazwe. Okwayangisa kakhulu yikuthatha kwakhe unkosazana Lokati Yakarematsenga wehlukana laye kule sikhatshana esincane bebonke. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kwele Zimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu lo mgabe lebandla leZANU PF. Okumqoka apho zakuthola isicoco seNobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Utshiye abantwana abambala lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tsvangirai. Abadala bathi isitsha esihle kasidlele. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKip Stube.
Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa useze watshiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminenginengi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla ukuthi ehle esikhundleni. Ibandla le-ANC bese lihlele ukuthi nxa engatshiyanga lesi sikhundla izolo phakathi kwamabili lolu daba bese lusiya edalele ephalamende ukubana amalunga ayivota emxotsha umsebenzi ku-vote of no confidence. Obengumsekeli wakhe mnumzana Cyril Ramaphosa nguye osephethe intambo zombuso esamelele ukukhethwa okusemthethweni lidalela ephalamende ukuthi abe nguye umongameli. Ekhuluma kumabonakude izolo phakathi kobusuku, uZuma usole amalunga ebandla lakhe esithi amxotshe kungela sizathu, kodwa amalunga aleli bandla athi ubhekane lenkinga eziningi ezigoqela amacala enkohlakalo. Uhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo wakwaba hlala kakhulu ewele South Africa umnumzana Diva Dube.
Uhlupho kube ukuthi uZuma wayakha ubungane kakhulu lamagupdazi ayiwo abekade sesenza intando yabo besona endaweni eziningi bethembe ukuthi ngoba balokuvikeleka kokuthi balobungane obusegcekeni balobungane obuqinileyo lomongameli welizwe. Yiyo into eyonele kakhulu uZuma liyana. Kodwa nxangibuyela emuva ngisithi ekukhononeni kukaZuma into akhuluma ngayo ekhonona ukuthi ususwe ngendlela engaqondile ukuthi uhlupho esake salubona uZuma ngisho ekuqaleni ngaphambilini kokuthi angene embusweni. UZuma uThabo Mbeki wayengafuni ukuthi uZuma angene lapha esikhundleni. Kungenxa yokuthi kwakukhona bekhangela bebona ukuthi ngabe faka umuntu ongumZulu ukuthi aphathe umbuso eSouth Africa. Kuyabo kusenza ukuthi bandlondlobalisa abantu abosendo lwakwaZulu ukuthi babonakale njengabantu abayiba sebelohlonze luphezulu. Abantu beSouth Africa ikakhulu abesixhoseni bakhangela abantu besiZulu njengabantu abangafundanga njalo njengabantu abangela ndlela eziqotho ezokuthi bengabe lobukhokheli obuqondileyo noma obukhokheli obukhaliphileyo. Ye amagupdazi amonele kakhulu kodwa laphana kulezinto eziningi esihlanganisela indaba leyo kaZuma ukuthi azafuqwe ukuthi akhitshwe esikhundleni.
Njengoba sokulomongameli omutsha uBabu Ramaphosa, singabona yini uhulumende wakhe mhlawumbe eguqula indlela aphatha ngayo izizalwane zaseZimbabwe ezise South Africa kanye lobudlelwano balelo lizwe mhlawumbe lele Zimbabwe?
Okwakathesi babu Nkomo, ngibona ingathi ubudlelwane baseZimbabwe lohulumende waseSouth Africa nxa kusaphethe i-ANC njalo nxa kusaphethe abantu abafana labo-Cyril Ramaphosa, abantu abadala labantu abafana labo-Tokus Gwalela, abanye labo abadala abayibo ababa-involved kakhulu ku-struggle esasikhona laphana eSouth Africa, ngibona ingathi akusoze kube lo tshintsho olukhulu. Kodwa labo kuzoba lo tshintsho olukhulu khona nxa kungaqaliswa ukuphatha intsha njalo nxa sokuphatha elinye iqembu elingaso-ANC ngendlela esesikubone ngakhona laba abanye ODA labo ESF besenza ngakhona bebopha abantu beZimbabwe ngenani eliphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwatshintsha amaphathi bamadolobha thize okufana labo Johannesburg sekwatshintsha abaphathi labo Pretoria sekwatshintsha abaphathi. Lokhuyana yilapho esibona khona umzekelo esithi intsha leyo yilapho ezoba lehlupho khona. Kodwa i-ANC isaselalo ibhondi yena leyana esiyazi yokudala ukuthi bayazi ukuthi impi abayilwayo bathi beyilwa eSouth Africa yayile backbone eqinileyo ababeyithola ebantwini baseZimbabwe.
Umnumzana Diva Dube ukhankasela amalungelo oluntu lapho ke bekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekwele Bhilithane. Igqiba iindaba zethu kodwa singekehlukani othi sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai akasekho. Umoyo ufele kwesinye isibhedlela kule South Africa. Uthike umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa useze wachiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminingi nengi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla ukuthi ehle esikhundleni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizithi ubaba uTsvangirai kalale ngokuthula.